sibonge ijahe elidala uChris ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 ngoZibandlela 2016. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphindela ekhaya lamhlanje ntambama evela kukhefu.
Ukhumbula uPresident ehamba khona ngani wabona izindlu zonezo wasethingela iministry lokugambe ukuthi kathi lokhu kuyini engukuzeko. So iministry yasisithi kukanseli kuhambe hambani khona ngani liyogetreza abantu bonabo babesebetheli sezidiliziwe izindlu leziyabo.
Seziziningi okunganani esezidiliziwe?
Umansipala wedolobho leHarare uqhubeke ediliza izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. KuWoza Friday lamhlanje sileqembu elicula ezokholo eleMan of Influence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe utshone emelelwe ilanga lonke ukuthi aphenduke ekhaya lamhlanje lemuli yakhe bevela kukhefu emazweni angempumalanga, kodwa lokhe engakafiki njalo sekhangelelwe ukufika ngezikhathi zabo 10 ebusuku. Kuke kwaba lokuxokozela kunsukwana isanda kwedlula sokusabalele ihungahunga lokuthi usegulela ukufa, okuludaba olulandulwe iziphathamandla zikahulumende wakhe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usegcikeni lendizamtshina eleHarare International Airport. Siyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyakwamukela, ngiyabonga kakhulu, ngiyalamukela abalaleli. Ye, ngisegcikeni lendizamtshina lapho kufike khona umongameli wakwe Equatorial Guinea, uPresident Theodore Obiang Nguema Mbasogo, yena oze ukuza ngapha ehamba ngomhlangano womsebenzi ukhangelele ukuzobonana lo mongameli Mugabe njengoba lizile ukuthi ukhangelele ukufika ngabo 10. Wamukele egcekeni lendizamtshina ngomele umphathintambo uMnumzana Emerson Mnangagwa obekhatshwe njalo ngomele uhlangothi olubona ngezokukhulumisana kumbe ngithi ngezokubambisana phakathi kwamazwe Foreign Affairs uMnumzana Simbarashe Mlengegwi, bese kusiza unkosikazi Priscilla Mfumira naye ubekhona engumphathintambo omela ababona ngezemisebenzi kumbe ngithi zisebenzi. Ubekhona njalo omela iHarare Metropolitan, uMinister of State eHarare Metropolitan uMiriam Chikukwa, kanye lenkokheli kwezombutho zonke bezikhona. Kodwa okumangalisa izulu kube yithi okusimangalisileyo ukuba bekungekho ukunyakazela okwandisa ukuba khona sikhathi sonke, bengekho abalandeli bebandla njengalokho okwandisa ukwenzakala. Bekule qembu elilodwa nje elicula kumbe elisina ingoma zomdabu
Mavis, ngikubamba umlomo khonapho. Obevelethe uzafika ngesikhathi zantambama emini ngubani?
Umongameli Mugabe bekungathiwongo ukuthi uyofika sikhathi bani, kodwa sizwe sesikhona ngalo ukuthi uyofika ngabo 10. Izizathu bathi bona ngoba lolu luhambo lwakhe lwensitha engathi mina i-private arrival ukubuya kwakhe, so ukhanya kabafuni ukuthi kube labantu abaningi abambonayo. UPresident wase-Equatorial Guinea nguye-ke ebesisazi ukuthi uyabuya khonapho ngabo 6, ufike ngo-6 egcekeni lendizamtshina eHarare.
Hayi, siyabonga Mavis, sizaqhubeka sikhuluma lawe. Ungathola imbiko nxa sefikele usazise, siza kuxhuma sikhulume lawe.
Ngiyabonga kakhulu.
Long Mavis Gama intathelizindaba yethu ye Studio 7 sikhuluma la nje kathesi esecikeni le Harare International Airport. Umunisipala wedolobho leHarare uqhubeke dilizela abantu izindlu ezasolwa ngumongameli Mugabe kuleli dolobho endaweni eduzane legceke lendizamtshina. Lisiyatshona namhla kubikwabe sezilikhulu izindlu ezidacaziweyo ngamathalakitha. Amanye amaphephandaba athi izindlu lezi zidilizwa ngesiphangiphangi ngoba umongameli Mugabe yena obekukhefu phecheya kuzamele ethi edlula athole izindlu lezi zingekho ngoba nguye owathi kazidilizwe. Umgabe wathi evela egcikeni lendizamtshina lelinyakenye watshengisa ukusola ebona izindlu lezi wathi kumele zidilizwe. Lezi zindlu zakhiwa ezitaladeni ezaphiwa abasekeli bebandla leZANU PF bodwa ngaphambilini kokhetho luka-2013. Ukudilizwa kwezindlu lokhu sokucunule abasekeli beZANU PF abathi iKhansili yeHarare egcwele amalunga ebandla leMDCT idiliza lezi zindlu ngabomu. Kodwa omunye uKhansila uMnumzana Peter Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso.
Njengoba uZulu ekwazi ukuthi khona kunabantu abazihlalisa bodwa kuze kwe-airport bayoyakha izindlu okungekho emthethweni. So yikho abantu basakhumbula upresident ehamba khona ngalo wabona izindlu zonezo wasethingela iministry local government ukuthi kathi lokhu kuyini engikuayo lokho. So iministry yasisithi kukhanseli kuhambe hambani khona ngane liyogeqeza abantu bonabo babebetheliwe. Njengoba likwazi ukuthi khona lapha eHarare abantu bazihlalisa kwantando. So yikho kathesi hhayi sezidiliziwe izindlu lezi.
Seziziningi okunganani esezidiliziwe?
Izindlu lezi zifika kuma-100 khonapho. Abantu kade bebeyakhile khona ngapho nje zezifika nje kuma-100.
Manje umanisipala kumbe uhulumende uyaphathisa yini labo ababe bengesela zindlu?
Kutshela kuhulumende ngoba nguye owayekela abantu bonawo anika khona alo nguye owabathembisa ukuthi khona uzabanika lapho okuyahlala khona. Mina njengekhansili ngokwenza umsebenzi wona lowo ethi utsheliweyo ukuthi hambani liyokhipha izindlu zemizo. So ukuthi bayahlala ngaphi kungumlando kahulumende lowo ukuthi abone ukuthi khona uzabafaka ngaphi.
Kuliqiniso na ukuthi iningi labantu bona labo ngabasekeli beZANU PF?
ZANU PF akula omunye umuntu wenye iphathi ngoba bahamba bayophanana khonapho beyengana ngezikhathi zama-elections besithi hlalani akula muntu ozalikhipha lapha. Ngifuna ukuthi khona kuxwayisisa abantu beZimbabwe. Ngifuna ukuthi khona abantu beZimbabwe sifunde silimuke ngoba kathesi abantu siloko silahlekela ngezimali zethu yenza into ezingelamsebenzi. Abantu beZANU PF bavele sebedlalisa imali zabantu asavela kakhulu lapho ukuthi khona bathole izimali. Kodwa uyadlalisa imali yakho ulandela into zeZANU PF uzam be bayishiwo khansi njalo uyabona ukuthi khona lapho abahamba besiyayaga kusasa bayavuka besithi khona cekezani kwayenzakala ngimambashina lapha kathe abantu loko bephe bephinda. Ngifuna ukuthi khona ngithathe ithuba leli ukuthi khona ngithi ebantwini beZimbabwe sasikeni sivuke asingayisingatumbe sadliswa ukuthi khona singaboni ukuthi khona into esiyenziwayo lapha into yokuthuka.
UMnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole uhulumende ngokubandlulula abasekeli bamabandla aphikisayo ekwabiweni kokudla okuphiwa abalambayo. Ibandla leli lithi uZulu uyalamba ngobunengi ngalokho akula muntu omele anciche ukudla. Umphathi Ntambo obona ngombuso wezabelo elilunga lezanu PF umnumzana Sevia Kasukuwere la uphume emaphephandabeni namhla ixwayisa abakhokheli besigaba ukuthi bengaze babandlulula abantu ekwabiweni kokudla. Sixoxele siphathamandla se-MTC kancube emathebelele North umnumzana Acelani Ncube.
Ngathi i-district yakithi leyo lupane ongithi i-province ezewolu vele indlala ibhahile. Uhlupho lwangikhona olukhona kathesi ngolokuthi ukudla kwangikhona konoko kakukho. Okuncane lokho kukhona kudala ukuthi izakhamuzi emakhaya zibe ngancedisani, zingazwani, zixabane ngoba okokuqala ngithi kuyakhangelwa ukukhona khona uzivanule nkomo, uzivanule nqola, uzivanule khuba, uzivanulana. Kodwa akukhangela ukuthi ngazube le nkomo leyo layo ngoba le nkomo zangikhona ngathi sikazithengiseki lapha azilamakhethi. Inkomo leyo ngazube layo uzayithengisa ukudla kwakhona uyokuthola kubo ngoba ukudla kwangikhona esikhuluma ngakho kakukho as you are talking now. The other thing bese kusiba le ndaba naleyo kudla ehamba inikwa abantu bona konoko okuncane ukuthe kwaphuma leso sikhathi. Ngoba ngingakhangela kakhulu lapha elupane ngingabona amarole ethuthathuka nje okudla okuncane kokuphuma kwe-JNP kuthiwa kuyanikwa izakhamuzi emakhaya. Uyathola kuthiwa kuyanikwa izalukazi kodwa uzathola umuntu omutsha less than 40 years ongangani uyakubhenefitha lokho kuku. Usudingisisa ukuthi kudalwa yikuyini uzathola ukuba khona kulezo mbusazwe phakathi khonapho ukuthi kathi lo umuntu othola omele aphiwe ukudla kuliphi bani. Silo hlupho lokuthi abantu abakuzani PF yibo kumele bathole ukudla loba emutha kanganani. Over umuntu okuthiwa lo is an old age ngoba umntanakhe mhlawumbe ubonakala esupporta elinye ibandla kumbe umntanakhe usegoli.
Ababhalisayo laba kumbe abayibo abaloba amagama abathola lokhu kudla liyake likhulumisane labo yini ngokukhonona kwenu lokho?
Mina mnumzana Nkomo ngisenzikini especially ye-capital emathebeleni North. Ilupane ngeyinye yama-district ebhekane lendlala. Ngumuntu osebenza le public ngiya-interacta labantu nsuku zonke bona bakulangilamajaha e-statistics ayiyakhanya ukuthi kulabantu abanganani, abantu bona bemakhaya bathola inzuzo enganani, ukudla balakho banganani because i-statistics yizo esimejayo ukuthi uhulumeni wayeplana aplane along inumbers zokuthi abantu bathole okunganani nikuna kwangalapho. Ma ngikhulumisa la majaha la ngiwabonisa ukuthi hayi madoda, kanti uhulumeni wethu wenza njani ukuthi khona ma esesiye ebantwini ngale aseqalisa ukuthi khona aqathanise ukuthi uzibani uright uzibani uhamba njani. So siyaye sikhulumisane labo ngoba ngithe ngiqalisele ku-statistics kakhulu ngoba yibo abantu ababala abantu, yibo abantu abazi ukuthi imizi le mizi phose ngesigaba ngesigaba banganani bathole inzuzo enganani.
Umnumzana Celani Ncube isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube emathebelele North. Ngesikhathi inhlanganiso yamazwe angezansi kwe-Afrika i-SADC ichazwa njengenja engelamazinyo, inyathelo elithethwe ngumongameli Ian Khama ngodaba lokungahlaliseki kwezombusazwe kweleLesotho selilethe inhlansi ngitsho lakwabeZimbabwe abathi linhlanganiso ikhanya ilawo amandla okujezisa amalunga aphuma endleleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Amalunga awe-SADC Double Troika akuqala eBotswana, Namibia, Tanzania, Swaziland kanye leZimbabwe kade buthanisa amakhanda ehabo lomhlazi ku-18 zibandlela uxazulula udaba lengxaki zombusazwe eLesotho. Iningi belithatha lo mhlangano oyenzelwe eHaburoni njengesikhathi esichithongela indima ebonakalayo. Kodwa ngaphansi kukamongameli Ian Khama omgcinihlalo we-SADC ngemva kokuthatha isikhundla kumongameli Robert Mugabe nyakenye, inhlanganiso le kukhanya isithole amazinyo okuluma. Inkokheli yeLesotho ngemva kokubulawa kwa lo ngokukhokhela ibutho uMaparango Magau yazama ukudlala amacatshelana le nkokheli ya-SADC kodwa umongameli Khama kazangachithe isikhathi ebatshela ukuthi bangazimangalisi ngoba bangazithola belahlelo yophandle kwale nhlanganiso okusikelwa ngamanye amalunga awe-Double Troika. Lokhu kutshe iningi limangele ngoba kungayisiwe i-SADC abayijwayeleyo. AbeZimbabwe eBotswana abalandele lo mhlangano bathi balethemba lokuthi i-SADC sivuse umhlonga ilindele ukuthatha inyathela umalunga aphambanisayo. Umnumzana Joel Mguni uthi umongameli Khama uyenze ungajayelekanga njalo ulethe ithemba ukuthi laloba kuyiZimbabwe ephambanisayo izinqumo ze-SADC inyathela lizathathwa.
Okwenziwe ngumgcinihlalo we-SADC umongameli uKhama ngiyathokozisa njalo ukutshengisa nje ukuthi if you had been around ngesikhathi iZimbabwe ilaba political divisions ile ngxaka yesipolitiki kwakuzasisiza kakhulu ukuthi sibe nendoda enjalo iphethe indaba ilungisa nje izwisisa ukuthi abantu bafuna leZimbabwe.
Bekulokhu khonona ngesikhathi iZimbabwe isegudwini ngenxa yezombusazwe lapho iSADC ikhanye sehluleka ukuthatha inyathela ikakhulu ngomongameli Mugabe. Kodwa umnumzana Tendai Zuluti uthi sebebona iSADC entshintshayo ngaphansi kukamongameli Khama ethi bafisa ukubona lokhu kuqhubeka.
The leadership of Khama or any future chairpersons to come, we want to see this sort of action.
Okwenzakale kule viki kuyancomeka sincoma kakhulu iSADC. Lo mnumzana uKhama uthi athatha amanyathelo anjengalawo okuzenza ukuthi inhlanganiso le eSADC yenelise esikhathini esiphambili ukuthatha amanyathelo.
Kukanti umnumzana Providence Sibanda uthi abantu bangabe bethabe masinya ngoba ubugcini sihlalo bukamongameli Khama buzadlula emva komnyaka ongabona iSADC ilahlelwa njalo ngamazinyo ayo.
Mboni ngathi ukuthaba lokhu sikujahile kakhulu lokhu. Endabeni uthi umongameli weBotswana Ian Khama isinqumo sithi ningi eLesotho. Ngisho njalo ngokuthi singakhohlwa ukuthi umuntu lo osesikhundleni leso komnyaka kodwa asingajabulini kakhulu ngoba umnyaka ozayo yabe singasekho akula muntu ozothatha izinqumo ezifana lezi zakhe zonezi.
Umnumzana Mxolisi Mpofu uthi bekumale kunazelelwe ukuthi imbali yeSADC iyo yenza ibe yinja engalumiyo njalo inkokheli entsha efanele kamongameli Khama izama ukuqamula amaketani amadala.
Le iyathembisa sibili ukuthi ngaguqula izinto ngendlela abenza ngayo lati silethemba ukuthi singabona iSADC ejinjilenje.
Umongameli Khama uyahlonitshwa ngendlela ayenelisa ukubiza ifosholo njengefosholo njalo kakazi achethele muva uma efuna ukuchothuza inkokha ileka Mongameli Mugabe. Indengi lithi uma le iyikusasa iSADC ikahle ngesikhathi iZimbabwe nuselela ukhetho lonyawe kaka-2018 olukhalelo uletha ingxaki ezifana lodlakela kanye longalandeli imithetho yokubamba ukhetho eyafakwa iSADC. NginguMartin Gwenya uNdaba zeStudio 7 ngisakulongela eBotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphindela ekhaya kukamongameli Robert Mugabe evela kukhefu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lamhlanje wethekelele esibhedlela sebutho lelizwe lakhe ukuyakhalela imuli ezafelwayo kanye lokubonga amasoja elatshwa kulesi sibhedlela asinde kusehlakalo sokuhlaselwa kwenkamba ye-LRD kwele Somalia ngabeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab. Iningi labasebenzisa inkundla yokuzilibazisa lokukhulumisana ebulenjini eFacebook kwele China lakwele Iran selizaba lakho ukukhululeka ukungena kule nkundla kungela kwesaba ukuthi lilakho ukubonwa ngabacuphi bakahulumende kuba makhalekhukhwini ngokusebenzisa okuyilinki okuvimba okuveza umuntu lapho engena kuFacebook. Asizweni amazwi avela imbono kahulumende weMelika.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuntuthuko lela kusasa lamazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuze umbuso lo ugxile impande lokuthela izithelo, kumele la mazwe azinikele ngokupheleleyo ekudaleni umumo wezokubuswa kwelizwe olungele lokho. Okumqoka kuyikuqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo engeladlakela kumbe ukwethusela uZulu. Lokhu kungenziwa kuphela nxa ulwazi lokuvota lungafinyelelwa nguZulu lula njalo akhululeke ubuthana esenza imihlangano yokwabelana lolu lwazi lokuveza mcike ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Kuyilezi zizathu elemelika likhathazekile ngokuqhubeka kokonakala komumo omuhle wokuqhutshwa kokhetho kwele Uganda sokusele isikhathi esincane uba ukhetho lolu lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende luqhutshwe ngenyanga ezayo kanhlolanja. kulabancintisayo abayisitshiyagalombili esikhundleni sokufuna ukuba ngumongameli walelo lizwe okugoqela umongameli Yoweri Museveni okhona okwamanje oqale ukubusa ngomnyaka 1986 kodwa wazokhethwa okusemthethweni ngomnyaka 1996 usencintisa okwehlandla lesihlanu abenhlanganiso ibona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi umumo wokukhankasa kwele Uganda okwamanje kawumuhle intethelezindaba lokhu zibotshwa zisethuselwa nguhulumende ukuhlukuluzwa kwabalembono eyehlukileyo likahulumende ikakhulu kwabenhlanganiso ezizimeleyo sikhuluma nje oncedisa ukukhankasa omunye wabancintisa kukhetho lukamongameli uChristopher Ayini ubikwa esenyamalele akaziwa ukuba ungaphi elemelika likhuthaza uhulumende weUganda ukuthi ahloniphe abantu balelo lizwe ngokubapha inkululeko yokuvota kumumo omuhle njalo ongela kugqilibezela elemelika lilethemba lokuthi lokhu kungenzeka nxa abantu bonke beUganda bengaphikwa ithuba lenkululeko yokubuthana kungela kwesaba ukuhlukunyezwa kumele njalo bathembe ibutho lamapolisa labezomvikela bonke ukuthi babavikele bengathathi icele lezombusazwe belondoloze umthetho isikhulumeli sogatsha lezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kirby wethulela umbiko ekhuthaza uhulumende weUganda inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla ezombusazwe ukuthi babone ukuba lolu khetho luqhutshwa lungela kwethuselana lukhululekile njalo kulokuthula
lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo ele Man of Influence. Kubika uJoseph Njanji.
Wesizwe simnyama. Wesizwe simnyama.
Iqembu le Man of Influence libunjwa ngomnyaka ka 2010 libunjwa ngamajaha ayithiwa Mlembili yakhonza kubandla le Brethren in Christ elokitshini lelo Bhengula. Leli qembu lisanda kuhwatha idlalati lalo lakuqala elibizwa ngokuthi ngomhla wenjabulo. Ukurekhoda leli albhamu kube kunzima kakhulu ukuthi sihlanganise imali zakhona sahlokhe sihlezi. Ama silesifiso kwazo kwathi njengoba yonke sikhubeka ke sihlabela emchadweni sakwazi siraise imali ukuthi sihambe siye rekhoda yikho ukurekhoda kwethu lonyaka idlala deleli licindezelwe ngujoma sewe House of Rising Sound Studios njalo ziqukethe ingoma eziyithoba munomunye ezigoqela ithi Jesus the Author ngomhla wenjabulo Zimbabwe Shine igama elithi Jesu Cover Me Lord kanye nawe Nkosi umthombo inhlonipho kanye lalethi ngembathise
ngembathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho ngembathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho
Ndambule Man of Influence liphathise ucindezeleni idlala delalo ngu-Oscar Siziba umkhokheli weqembu leimpumelelo Shining Stars ikanti ubekhalela ngumlindeli moyo umthandazo onyoni ubetshaya i-alto ithena iculwa ngupolite ntini ukuthi amajaha abebhonga ehlabela i-bass ngu-Obvious Ncube uWishes Madondo kanye lo-Desmond Chele unyoni ukhuthaze abalandeli bomculo ukuba babasekele ngokuthenga leli dlaladi
abafuna ukusithinta balakho ukuthi basithumele i-email ku-email ethi yona manofinfluence8@gmail.com balakho futhi ukuthi basilandele ku-Twitter iyengi yethu ithi yona @man_influence
Ine ngilezi ngoma ezitholakala kudlala deleli lithiwa ngomhla wenjabulo zibhalwe ngamalunga eqembu le Man of Influence ngaphandle kwezindini abazithethe esihlabelelweni lezi ngezigoqela ithi Cover Me Lord kanye lethiwa kanye nawe Nkosi ngimele sibe seven ngokulawayo ngiuJoseph Njanji
Uthandaza Nkosi yami ngiyacela mangiha Amen. Kanye nawe Nkosi.
Kanye nawe.
Kanye.
Kanye nawe Nkosi.
Kanye nawe Nkosi.
Manihambe.
Manihambe mihla yonke.
Kanye
nawe Nkosi.
Anifune.
Anifune yami. Lintando ya
mani hambe
mani hambe mina wo
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi ya
mani hambe
mani hambe mina yo
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi ya
Nitevile
Nitevile hela kulu Ngaugi minkosi ya
Anifisi
Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi ya
Nitevile
Nitevile hela Noma inde Nkosi ya
Noma
iya ekolko Nye nawe Nkosi ya
Kanye nawe
Kanye
nawe nawe Nkosi ya
Kanye nawe Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mihla Lilungile chokwe lako Awusi kumtwalo wako Niyabonga nyisa hamba Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi
Kanye nawe Nkosi
Wadlawela kamnandi Men of Influence bebe kuhlelo Woza Friday. Isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana uhlelo lweStudio 7 Live Talk luya landela ngesikhatshana nje. Singakehlukani sikhangele ebezikokela kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka kukhefu lamhlanje ngalintambama. Umunisipala weHarare uqhubeka edilizela abantu izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. Kuwoza Friday bese leqembo leMen of Influence. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilane.